Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngole sithatha umhla ka 1 enhlangula 2022 ngo Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba yokuphandwa kwamangcwaba ayisiyo ndaba enhle esintwini sakithi ngitsho lazo isiKristu lapho kulele khona sebethule indawo ehlonitshwayo. Abantu abaziwa ngokugebha amangcwaba yilabo kuthiwa ngabathakathi.
Ikansili yekubulawayo ithi isivumela izelamani ukuthi zingcwatshwe egodini linye njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwamangcwaba kuleli dolobho.
Siyajabula ukuthi namhlanje idolobho lakobulawayo lelelise iminyaka ngako ngoba lidolobho elaziwa ngokuthula, lidolobho elaziwa ngokuthi liyavumela abantu abezindima ezitshiyeneyo, abantu bemihlobo etshiyeneyo ukuthi baphile bendawonye ngokuthula. Lidolobho elazakala ngokufisa intuthuko.
Namhla idolobho lakobulawayo lenelise iminyaka elikhulu lamashumi amabili lasikhombisa 127 laphiwa isicuco sokuba lidolobho ngowayebusa ilizwe lisathiwa yi-Southern Rhodesia umnumzana Leander Star Johnson. Abasakhulayo bomdlalo wethenisi abaphuma emazweni alishumi lanhlanu ngaphakathi womncintiswano we-Under 18 International Tennis Federation Futures Tournament owenzelwa kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikansile yakobulawayo ithi isivumela izelamani ukubana zingcwatshwe igodi linye njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwamangcwaba kuleli dolobho. Lokhu kuvezwe ngumqondisi wezempilakahle uDokotela Edwin Sibanda embikweni omunyethwe lugwalo lwaleli dolobho olusanda kulotshwa olwama-council minutes. UDokotela Sibanda uthi abantu babevunyelwa ukungcwaba owesibili ngemva kweminyaka elishumi engcwabeni linye kodwa khathesi sebengabekwa isikhathi sinye. Kubikwa kulabantu abathetheneyo abevele sebekwenza lokhu. Kuminyaka edluleyo ikhansile yakhe ike yakhuthaza ukutshiswa kwezidumbu i-cremation kodwa kubikwa kube bebalutshwane abakukhethayo lokhu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko lwezokholo lwesiKristu umnumzana Thandeko Zinti Mkandla.
Angiboni abantu abaningi bekwamukela lokho ngalo ukholo lwesiKristu kanye lesiko lakithi. Esintwini kuthiwa abaleleyo ngabaphanjaniswa kumele bayekelwe bazilalele ngokuthula. Pho nxa sebebabili omunye afe lonyaka omunye ayekufa iminyaka elitshumi elandelayo angithi sekuyikuphanda amangcwaba. Indaba yokuphandwa kwamangcwaba ayisiyo ndaba enhle esintwini sakithi ngitsho lazo isiKristu lapho kulele khona sebethule indawo ehlonitshwayo. Abantu abaziwa ngokugebha amangcwaba yilabo kuthiwa ngabathakathi. Angiboni ke ukuthi abantu abaningi baza kwamukela lokho. Siyazi ukuthi abaningi abasemadolobheni balamakibo lapho abavela khona ngoba indaba yokugcwala kwamangcwaba kusemadolobheni. Emakhaya siyisweli indawo yokubeka asebehambile. Ngibone ngathi yebo abanye bangakuthathela kwezinye izizwe lapho umhlaba wokungcwaba kumbe umhlaba ngokwawo uncipha abantu besiba baningi lezinto ezenzakala kulowo mhlaba zisiba ziningi. Kungaba indlela leyo ebona yilabo esingathi kuthiwa ama-technocrats. Kodwa hhayi ngesiKristu langesintu ambona abantu abaningi bekwamukela lokhu. Abaleleyo ngabazilalele ngokuthula.
Esikhathini esedluleyo ikhansile yake yakhuluma ngokuthi abantu bevume ukutshiswa okuthiwa yi-cremation. Kuleminye imizamo engenziwa ukuthi kulondolozwe indawo zokungcwaba abantu zingagcwali masinyane.
Leyo ke ekuthiswa kwezidumbu ilayo iphosifane ncamatshalale yokwelekanisa abantu egodini lilinye. Esintwini yakulesintwini kunzima ukuthi kuthiwe umuntu uthisiwe ephila umbelanxa esefile. Yebo, bakhona ke lami ngibaziyo abanye abathe bona bangadlula emhlabeni bafisa ukuthi bathiswe. Bakhona abanye ngibaziyo lami esasazana kakhulu abathi sebefile bathiswa, kodwa livela kancilelo. Akuvamanga balutshwana abantu abazi abantu abansundu kuleli elakithi abathi sebefile bathiswa. Hayi, lakho abantu baza kwamukela ye ngenxa yokuswelakala kwendawo zokungcwaba mhlawumbe, kodwa lakho njengalokho kokuqala kwabaningi kuvele kuyalumela. Singaziphambili le njengoba izinto lamasiko labantu beguquka engxenye kuza kwamukeleka, kodwa kwakhathisa hhayi, abaningi basafuna ukubamba badle ngoludala lona lolo olokuthi umuntu angabhubha kumele agejelwe igodi indlu yakhe lapho azalala khona kube kuze kwenzakale lokhu kuza kwenzakala.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezamasiko lezokholo lwesiKristu, ubexoxa ecingweni lapho loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Amabhizimusi amaningi awemaphandleni awecholojo abhidlizwayo ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kusukisela ngomnyaka ka-2020 kulandela ukufakwa kweziqondiso zokuvikela kumemetheka kwaleli gciwane nguhulumende weZimbabwe phansi kwehlelo ole-lockdown. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Ukuqhamuka komkhuhlane lo ubisele muva intuthuko lesi sigaba wenza osomabhizinisi abaningi bavala, kukanti abanye bavuka besiya phambili. Unkosana Pretty Dube olevinkili lomkhulu okudlela ngumunye wabaphanjaniswa icoronavirus. Omnumzana Otalivunda ulungisa izimota lenqola kunye lokwakha, yena ke uthi ubhubhane lolu lwabatshabewile.
Hayi, kulungisa i-corona lesi time, manje i-goal kule lockdown yokunokusitshayela ibhizinesi yaphansi kakhulu. Siwile sinyaka lo since last year kusibalwenaka
liwile
kakhulu. Sesizithi na ingoke senza nga-10 manje ngathi sesenza 6 kuhambe 4 uma yokuwa kwebhizinisi. Abafunga abafunga ngixhasa ngezimali, ngifuna izimali ezinengi la. Ngafuka akho into elizotshala.
Izakhamizi zalumango zithi amavinkili abamaningi kwamagama etsholojo kunje amanye asakhiwa, amanye akhiwa kudala, kodwa zikala ngobunzima imali ayikho. Lokhu waqala lolu bhubhane abantu balahlekelwa imisebenzi. Umnumzana Mthuthu Sibanda, umgcinihlalo wetsholotsho Open Market Association, uthi iningi labantu lincediswa yihlobo labangane elihlala lokusebenza emazweni abakudiaspora abadabuka kulo mhlubulo.
Ya abantu lapha baphila, but into ebaphilisayo kakhulu lapha etsholotsho engangikhangele kakhulu kakhulu bancedwa ngabantu abantu ababaphandle abasebenzela kubo South Africa, kubo Botswana, even labanye abaphetshe kudiaspora kubo UK ngaphi ngaphi emazweni achiyeneyo. Kodwa nje khona lapha hayi bunzima bukhona sibili.
Abanye ukubuya kwegciwane le-COVID-19 kwabavuselela amathamsanqa amabhizinisi abo akhula. Unkosazana Yvonne Sithole ngomunye wabathuthukiswa yi-lockdown.
Sagena customers during lockdown. During lockdown ama flea markets ayivalile. So kwakungasela ndawo abantu ababethenga khona impahla, kwabantu abaqala ukuba sazi khona kakhulu. Ngiyazi kwabanye abantu but kimi abanhle kakhulu. Ngoba saqala vele sirenta sathini sasaza kwansi ukuyakha eyethu. Ngikalisa of course ngangizitshethi lami ngizadinga umsebenzi ngiqhatshwa. But nithe sengiphakathi kwase ngasengitshintsha ngabona ukuthi hayi angisafuni ukusebenzela ukuyaqhatshwa.
Uya phambili uMasithole ekhuthaza osomabhizinisi ukuthi ngababekezele.
Ama-challenges ukuthi i-business ma uyiqala ayihli ikhule, kumele ubekezele step by step. abanye abantu they fail ukuthi ba understand i business ayihli iphakame kawani kumele uyibekezelele uzinike isikhathi sokubekezela ungajahi fara ukuthi ma ulima emasinini akuhle kukhule same time takes time usivuka lapha nalapha aphanti uzuthole more customers
lanxa isimo somnotho sisibi ukhansila walumango umnumzana Phumuza Z Dube uthi uyamukela ukuvula kwamabhizinisi amaningi esigabeni sakhe
icompetition yezitolo iright ibe khona kuzothi ama-price ayehle because nxa umuntu izitolo zingabalutshwana abantu bama-multiplies ama-price adry so kathe siku-right izitolo nxa ziziningi so ozafeinta kompani esitolo uzangena kokunye abanye benza ama-restaurant bayenza ama-shops ayehlukeneyo then we're moving to ama-light industries
laloba iningi lamabhizinisi lidonsa nzima isiqindi setsholotho siqhubela phambili sivula amabhizinisi kakhulu evula izizwelwane zalumango ezihlala kwamanye amazwe ngimele studio 7 ngingapha etsholotho igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Namhla idolobho lakobulawayo lenelise iminyaka elikhulu lamashumi amabili lasikhombisa 127 laphiwa isicoco sokuba lidolobho ngowayebusa lelo lizwe lisathiwa yi-Southern Rhodesia umnumzana Leander Starr Johnson. Kodwa bakhona abasola leli langa ngoba lafakwa ngemva kokususwa kombuso wenkosi uLobengula. ULobengula wakha isigodlo sakhe esasithiwa Gibexegu kodwa ngomnyaka 1871 wasipha ibizo lokuthi Bulawayo. Kungenani leli langa seliqakathekile kakhulu kumbali yale dolobho ngoba liveza ubuntu lamasiko alo. Eminyakeni edluleyo kwakusiba le micimbi-cimbi etshiyeneyo yokunanza leli langa kodwa lonyaka bekuthule. UChris Gander weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyajabula ukuthi namhlanje idolobho lakobulawayo lelelise iminyaka ngako ngoba lidolobho elaziwa ngokuthula, lidolobho elaziwa ngokuthi liyavumela abantu abezindima ezitshiyeneyo, abantu bemihlobo etshiyeneyo ukuthi baphile bendawonye ngokuthula. Lidolobho elazakala ngokufisa intuthuko njalo lidolobho elaziwa ngokuthi abantu bakhona balobuntu. Mdabuko idolobho leli lidolobho kumele ukuthi ngabe yilo insika yentuthuko yelizwe, ngabe yilo insika nxa sikhuluma ngezomnotho, nxa sikhuluma ngezokuhambisa kakhulu i-railway. Siyinhlanganiso-ke siyakujabulela khona ukuthi idolobho selithe lenelisa iminyaka engako. Lidolobho nje lazakala ngokuthi lifisa ukuthi kube le ngqubekela phambili kuzizalwane zakobulawayo. Kodwa siyazi ukuthi umnotho welizwe-ke ungabe usenza ukuthi izifiso lezo zingafezeki. Kodwa ngamafitshane-ke lidolobho labantu abafisa ukubona ingqubekela phambili njalo ngabantu abafisa ukuthi kube lokuhlalisana lokuthula.
Uyakubona yini kusenzakala kuminyaka emlutshwane elandelayo ukuthi idolobho lakobulawayo libuyele njalo ukuthiwa kukontuthu ziyathunqa?
Idolobho lakobulawayo laziwa kakhulu ngokuthi kukontuthu ziyathunqa ngenxa yokuthi kwakuvele kuyinsika yamandastri, kwakuyinsika yezomnotho elizweni leZimbabwe. Njalo khonokho izifiso zethu yikuthi kubuyele kusolosi sigaba lapho iBulawayo yayivele khona. Njalo akusiyonto enzima ukuthi kwenzakale khonoko. Akhona ama-industries, zikhona izindawo zokusebenzela esingathi ngama-shells, zikhona izindawo zokuthi abantu bavuselele idolobho lakobulawayo kube kontuthu ziyathunqa. Kodwa konke khonokho ke kuzaba yimpumelela nxa sokuthe umnotho welizwe wavuka wama ngezinyawo ngoba okwakhathesi uyaxega uyantengantenga. Kuba nzima ukuthi lalabo abafisa ukuthi basungule mbe bavuselele umnotho wakobulawayo owawusaziwa lakudala ngokuthi kwakuyinsi sika yamandasi kube njalo. So umnotho welizwe yiwo ke osabambileyo kodwa kungenzakala ukuthi kuvuke umnotho welizwe usuthe wama waqonda intuthuko enjalo ingaba khona ngoba idolobho lakobulawayo livele lile infrastructure eready kumbe elungele khonokho ukuthi kwenzakale. Okwakhathesi ke okungabe mhlawumbe kusilela izifiso zabantu abangakwenza khonokho kodwa ke bangaba khona abathi bafisa ukuthi ilizwe leZimbabwe idolobho lakobulawayo lithuthuke babe khona abazinikele ukuthi bavuselele indasi yakobulawayo. Singakubona kusenzakala konke khonokho kobulawayo.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla sehlanganiso yezakamizi eyabulawayo Progressive Residents Association limuze khuluma lapho ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Joseph Biden welemelika uthi uzanika ele Ukraine izikhali zohlobo lwama-rockets alakho ukuthundubeza okusetshenziswa izikhali ngile Russia. UBiden uthi okwenziwa nguhulumende wakhe akutsho ukubana yena ngokwakhe uselisana lele Russia. UKips Dube usethulela lolu daba.
Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uBiden wethule lokhu kuphephandaba le-New York Times. Lapha kubeke sobala ukuba benza lokhu ngenxa yokuthi eleRussia libhomba izibhedlela, indawo eziqakathekileyo ezigoqela ezamasiko lezinye, labantu makhaza asebesabelele umhlaba wonke jikelele. UBiden uthe izikhali ezizanikwa eleUkraine akumelanga zisetshenziswe ukubhomba elizweni leRussia. Kubikwa ukuba izikhali lezi zigoqela okubizwa ngokuthi ngama-medium range missiles aphoswa ayeshaya izitha ezikhatshana okuyisilinganiso samakhilomitha afika phose ikhulu 70 kilometers. Umkhokeli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ele Melika lizazisola ngokunika ele Ukraine izikhali lezi. Ocubungula ezomvikela ezimele umnumzana Mbuso Mhlanga uthi
iUkraine is not at war with the Russia but is America at war with the Russia. UZelensky is being used as a tool. And he is not realizing ukuthi ubulalisa abantu base-Ukraine. Izikhali lezo azicela e-America or azicela ku-European Union or azicela from whichever organization. What is he fighting? Fine. Engasho ukuthi ufighter for re-invasion ends where Russia laphayana. But let's not forget ukuthi Russia to attack. It is because it has been provoked. NATO, Western Allies zonke ne-EU ukuthi bafuna ukuthi bayigombolozele, bayiwikene, bagcine bemake sure ukuthi is useless.
Kusenzakala konke lokhu, bayakhala abantu kuzwekazi le-Africa asebethume umongameli wakwele-Senegal, uMnumzana Macky Sall, okhokhela umanyano wenhlanganiso ye-African Union, ukuba ayekhulumisana lenkokheli yakwele-Ukraine lere-Russia, kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafuta ezimota, usikelela kwengqoloyi lokunye. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uSaul uzakhulumisana loPutin loVolodymyr Zelensky ngempile elakho ukubhehla imvukela emazweni atshiyeneyo. UMnumzana Rejoice Ngonya uyathandabuza ukuba umongameli wakwele-Senegal uzaguqula ingqondo kaPutin ngempile. Ungwenya uthi impile isithwali senzima amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika.
Amazwe amaningi e-Afrika akasekeli le impi. Ngakho kungaba isibusiso uma nxa impi le ingaphela. Kodwa njengokubona kwami ubuqholo bukaPutin lokudelela akwenza uMnumzana Zelensky owe-Ukraine okwakhathesi singathi uMacky Sall uthwele nje igabha elivuzayo.
Yehlukene okumangalisayo imibono kamongameli Joseph Biden lenkokheli yezwekazi le-Afrika ngokwenzakala kwele-Ukraine. Ele Russia lihlasela ngamandla emadolobheni atshiyeneyo kule Ukraine. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingokips Dube.
Ku Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela umkhankaso wokukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukubana avumele izizalwane zakhe esezihlala emazweni ukubana zivote kukhetho zikhona ngale lapho ezihlala khona. Uhlandla lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe liviki sixoxa loMnumzana Difa Dube ongomunye wabaqoqa umbuthano wabantu bohlobo lwesikhalanga abahlala kweLebhilithane. Umkhosi lo uqhutshwa minyaka yonke njenginjongo yokubuzana yokukhumbuzana ngamasiko esikhalanga. Owalonyaka uzaqhutshelwa edolobheni leNottingham. UDube udabuka esigabeni seJujume ePlumtree njalo useleminyaka ehlala eBilitane. Nangu icasisa kungxoxo ayenze lo ntungameli inkomo owe-Studio 7 ngalumkhosi.
Akubizozwayo kulumnyaka babunkomo laphana eNottingham endaweni okuthiwa kuseGreenway Community Center edrobheni laseNottingham kunumber 3 Trent Lane. Ipostcode yakhona ithi NG24DF. Mhlaka 2 July 2022 kusukela laphana emini ngo-12 emini kuze kuyetsha u-10 ntambama. Sebe sihlangene sithe gwaqa singuZulu singabantu bebukalanga ukuthi sizohlangana njalo sizothi sizogubha usuku lwenjabulo, sizogubha usuku lokwazana njalo lokuvuselela ubuhlobo lokuvuselela ubungani. Nesikalanga sikati bukamu igaswa kuhanziswane madlo. Nxa ungabe kukuthi lizihlobo lingayethekelelani njengoba sazi ukuthi lelizwe abantu behlala bebhizi, kodwa ukuhlala abantu bengavakatshelani bengazani kwenza abantu bengathi sebeqhelelene kakhulu. Yingakho sabuya lelanga leli lebukalanga gathering ukuthi asivuseleleni ubuhlobo ngaleli langa lamhla ka-2 July 2022 sikwenza yonke iminyaka. Ingakho sithi siyabamema abantu bakithi ukuthi ababuye bazohlanganela lathi kulolu suku. Njalo ayisiko kuphela ukuthi sithi simema abantu bebukalanga kuphela, nanoma ngubani ofisa nje ukuthi azobona ukuthi iculture yebukalanga kwenziwa njani, ofisa ukubona ukuthi abantu benzani nxa kulilanga abantu bebukalanga bejabula bendawonye bakhululekile kakhulu nanoma umuphi umhlobo, asikhethe umhlobo ukuthi ababuye bezohlangana lathi ngalolu suku oluhle kakhulu.
Yiphi imicimbi-cimbi eyabe ikhona kahle kahle Dube?
Imicimbi-cimbi minengi kakhulu ezabe ikhona, kodwa ke njengenjwayelo siyabe silawo laphana abanye bethu ikakhulukazi abadala bakhona lapha abazabe besenzisa ama-quiz besibuza izinto ezazitholakala noma izinto ezenziwayo kubukalanga. Sibe sisiba labazosijabulisa laphana silo baba uDJ Pius Nduna ongu DJ wethu esivama ukuthi sibe la eminyakeni laminyakeni. Sibe sibe lo lapha nalo Tankapasi, uTankapasi wayehlala eGermany kodwa kathesi sibongela ukuthi sesilaye khona lapho, sehlala laye khona lapho eEngland, ongakuthi ngomunye onandisayo kahle kakhulu. Sibe lo uZambezi, uZambezi bakhona njalo amajaha kithi lapha abaholwa nguLucky Moyo, abazawe lapha khona besidlalela kamnandi amadoda avela ePlumtree njalo ukuthi akusegwambe. Sibe sibuya lapha nalomunye umfowethu uDave Mfoka Masuku, yena uhlabela igospel. Ngoba siyazi ukuthi ivariety iyadingakala ukuthi kube labanye bathanda uphumculo, abanye bathanda uphumculo, kungabi ukuthi kuseside neyodwa kuphela abantu abazabe sebelalele into eyodwa, kodwa ke le gospel ikhona lonyaka sithe silethe kube mnandi kakhulu. Sesithi ekugcineni laphana siyabe silayo umfoka Allen, u-Allen Ndoda uyabe khona laphana eEngland ezonandisa laye, njengoba sisazi ukuthi u-Allen Ndoda ngomunye wabaculi bakithi ePlumtree abaculi ingoba ezimnandi kakhulu. Ijaha eliphuma laphana endaweni yakomakhulela, endaweni yokuthiwa kusempigamahwe, endaweni esePlumtree, kuyabe kumnandi kakhulu. Yingakho sithi buyani lizojabula lathi ngaleli langa. Ngithemba ukuthi nxa lisuka ngalelo langa nxa kutshaya u-10 o'clock ntambama, kusho ukuthi babe besuthisekile abantu, besuthi ngabakudlileyo njalo besuthi ngemisebenzi abayibonileyo isenzakala kulo mcimbi, okuzabe yinto ezakwenza ukuthi labantwana labo babe lothando, baziqhenye ngokuba ngabakalanga.
Kudaba lomkhuhlane we-COVID lapha, njengoba lizahlangana mathupha, lizathatha yini amanyathelo okuzivikela aneleyo?
Siyazi ukuthi ubhubhane lolu lukakaphelipheleli, usasekhona phakathi kwabantu. Esiyabe sikufisa ukuthi abantu nxa bebuya, sigqugquzela kakhulu ukuthi abantu ababuye baphathe izinto ezifana lama-sanitizer. Kodwa ke lathi njengama-organizers sizabe silawo ama-sanitizer esizabe siwabekile laphana, njalo sizabe silawo indawo yokuthi abantu bafike bageze nje izandla before bengakangeni phakathi, baqale bageze izandla, basanitize izandla zabo. Basilandele nje yonke imithetho esiyibona ukuthi iyavikela abantu, ukuthi abantu kungathi ngenxa yalumsebenzi sithola ukuthi sesigcine sesidale ukuthi sithiye abanye bethu sebesezingeleni elingekho lihle ngendaba yokugula, sebephathwe imikhuhlane eyabe siye yatholakala kulumcimbi wethu. Sizakwenza wonke amanyathelo ukuthi sizame njalo lokuthi abantu nxa behleli bahlale, kodwa bengathi gwaqa kakhulu ndawonye, kube ngathi kuloku kuqhelelana kancane.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esesihlala eBilitane njalo ungomunye wabaqoqa umbuthano womcimbi wabantu besikhalangeni owenziwa minyaka yonke bekwele Britane.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Lalele emsakazweni oweStudio 7 esisakaza siseWashington DC. Kwezemidlalo kulabadlali bomdlalo wetennis abasakhulayo abaphuma emazweni alishumi lanhlanu abancintisa kumncintiswano we-Under 18 International Tennis Federation Futures Tournament oqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo. Yintethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yeBulawayo Provincial Tennis Board bathi umncintiswano we-J5 Candid ITF South Central Under 18 Tournament upha ithuba abadlali abasakhulayo ukuba bathole imiklomelo ezabenza bayazakale emhlabeni jikelele. Umgcini sihlalo wale inhlanganiso uRex Chikunichawa uchazisa kabanzi ngalo mncintiswano.
Yeah, well, tournament lay, it's an international tournament. Yenza ukuthi abantwana nxa bedlala laphana bafanele ukuthi bethole ama ranking points. Ukuthi ndawo nxa bengawina ama matches kuna bayakwazi ukuthi labebe khona ku-world ranking ama juniors.
Lanyaka nye idolobho lakoBulawayo liliqoqela imidlalo njalo uChikunichawa uthi lokhu kuyisibonelo sokuba ikusasa lomdlalo lihle edolobheni leli.
Amathuba lawa mahle kithi ngoba ngathi kuyasifaka lathi endaweni la ukuthi eBulawayo lokhu isaphila and izabe lokhu ikhula as we get ama-tournament amaningi ebuya lapho. Lawa ama-players ukuthi lingakwanisa ukuthi lingathola lawa ama-points ungabe ngakwanisa ukuthi be-travele kwamanye amazwe. Baningi bakhona bayenzeka kahle ngoba obviously i-exposure le bebengayitholi. So nxa ukuthi la bayakwanisa ukuthi befike lapha bekwanisa la ukuthi becompete bebe competitive ithingsdathi hhayi bayazama kakhulu.
Lo mncintiswano ongenwe ngabadlali abaphuma emazweni akuzwekazi lase-Afrika kanye laphetheya kolwandle. Kusenjalo abadlali baseZimbabwe abangamankazana uThadiwa Nashe Mauchi kanye noTanya Radzwamidzi basebenzisa le midlalo ukuyaphatheka kumncintiswano we-Billie Jean King Cup ukucelele ye-Europe Africa Group 3 ozaqutshelwa elizweni leMontenegro kusukela mhlaziyisikhombisa kusiya mhlazilitshumilanye kwinyanga kaNhlangula. UMauchi yena oleminyaka yokuzalwa elitshumilane ukuthi ukudlala komncintiswano weBillie Jean King kuyingxenye yokukhula kwakhe kumdlalo wetennis.
Angaze ngathanda ukuzihlukumeza kangako ukufaka umgwazo ngithi ngifuna ukwenza okuthile ekudlaleni kwami loba nje lami ngilazi izifiso. Injongo yami lonyanga yokuba ngidlale ngikhuphuke kuluhlu lwabadlali abasakhulayo emhlabeni jikelele.
Abanye abayingxenye iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wetennis ndawonye loMauchi loMitsi ngababalisa uMichel Ncube, uSasha Natali Chimeza kanye noTsitsi Klemahere. Ukapteni waleli qembu nguFatsai Mawisire. Umncintiswano weBillie Jean King ufana loDavis Cup odlalwa ngabesilisa njalo iqembu elimela iZimbabwe lincintisa le-Euro Africa Zone Group 3. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu lalamhlanje, kodwa ke singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ikhansile yakoBulawayo ithi isivumela ize lamane ukubana zingcwatshe igodi linye njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwamangcwaba kuleli dolobho. Lokhu kuvezwe umqondisi wezempilakahle kukhansilile uDokotela Edwin Sibanda empikweni omunyethwe lugwalo lwaleli dolobho olusanda ukulotshwa olwama-council minutes. Namhla idolobho lakoBulawayo lenelise iminyaka elikhulu lamashumi amabili laphiwa isicoco sokuba lidolobho njalo selifikise amakhulu Alcola 127.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.